soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngithathe ukulithutshana lokubonga osiphathele indaba ngolimi lwesiShona uJonga Kandemiri. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu labacubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza kwengumsekeli kamongameli uMnumzana Thembo Mhadi, ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe leZANU-PF kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emaNdebeleni sithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo, njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Zulu labacubungula ezombusazwe baveza ukukhathazeka ngokusebenza okwengumsekeli kamongameli uMnumzana Thembo Mhadi, ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe leZANU-PF kumbe uhulumende. Umhadi ube emngcwabeni kaMnumzana Shinzo Abe, oyinhloko kahulumende kwele Japan, odutshulwayo ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni elingasentshonalanga yakulelo eleNara mhla ka 18 Ntulikazi lonyaka. Umhadi uhambe engumthunywa kamongameli Emmerson Mnangagwa kulo umngcwabo. Ezinyangeni ezedluleyo umhadi ubebhoda ilizwe lonke ekhankasela ibandla lakhe eleZANU-PF ekhethweni lomnyaka ozayo. Kulamanye amaZimbabwe athi lokhu kusebenza nzima kukamhadi kumele kuphelele kwezebandla leZANU-PF, hathi ukuthi amele ilizwe. Umhadi wehla esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli ngemva kokumemetheka kwehlazo lakhe lezocansi, kodwa ulokhe engunobhala wesibili kubandla leZANU-PF. Sixoxe loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla ocubungula ezombusazwe esipha umbono wakhe mayelana laludaba.
Indaba le ekamohadi eyokuthi kakusaqedakali ukuthi uvele uyini kuleli lizwe, njengoba kusaziwa ugcwele ilizwe lonke leli, uhlangana lezinduna, uhlangana labalisi, uhlangana labosobhuku, uhlangana labantu abachiyeneyo ngohlelo lona lolu ahamba ngalo olweZANU, kodwa esikwazi ukuthi imali zokwenza konke khona lokho zisukela kumithelo yabantu, public taxpayers money. Ngasikwazi ukuthi vele kuthoni.
Andla, ubona kuqondile yini ukuthi uMhadi nguye ohambe emelele uMongameli uMnangagwa ukuyangcwaba uMnumzana Shinzo Abe kuyona le iviki?
Nxa ke kathesi esethunyelwa ukuthi ayemela ilizwe emngcwabeni walindoda engu-Prime Minister weJapan, uMr. Abe, uhamba engubani eyini? Kasiyo phela umsekeli kamongameli njalo kayikho khona. Lokhu kutsho ukuthi wachiya uhulumende kwakuzanywa ukuvalwa amehlo abantu. Iqiniso yikuthi yenzanga lutho olubi emehlweni eZANU, wenza into enhle, waba lomnyama okwakhe kwapuntshuka, kuyikuthi vele yinto ngabona eyenziwa khona le phezulu. Kaphumanga, wakhutshwa ehofisini, wahlaliswa evrandini, kodwa elokhu esenza khona lokhu akwenzayo.
Khona na abanye abekade bengathunywa endaweni kaMnumzana Mhadi.
Kakumangalisi ngobana lo umbuso weZANU-PF uthatha ilizwe leli njengento yabo, njenge-tuckshop yabo, benza umathanda ngelizwe leli. Baningi Baningi abantu akade bengathunywa sibi bemele uhulumende. Angithi lamamba asatha silawo. Andabo umphathi ntambo bezinto ezihambelana lobudlelwano lamanye amazwe bakhona. Uhambisa uMahadi uJesus hayi uMahadi vele kaqothwanga, waqothwa emehlweni omphakathi. Ngale ezanwini uvele ugcwele uyaphuphuma.
Ave bandlale ZANU-PF bathi bakubona kuqondile ukuthi uMnumzana Mahadi ahamba emela uMongameli Mnangagwa ngoba ungunobhala, ulokhe ngunobhala wesibili webandla labo. Uthini ngakho lokho Mkani?
IZANU kayifuna ukwenza umehluko phakathi kwelizwe leZimbabwe leZANU njengebandla lezombusazwe. Bona kubo kuyinto yinye nje, yinto efananayo. Yiko kumele bakutshengiseke khona lokhu ngokhetho oluzayo ukuthi kabehlukanise ilizwe leli ligcwele abantu abathiyeneyo njalo wonke umuntu asomuntu weZANU kabaxolelane labantu. Ngamanyala la yikwehlule kubusa ilizwe khona lokhu. Avela kumangalisi ukuthi indaba uhulumende sehluleka wehlulwa nje la ikhona ukuthi international protocol owuthi uhanjwe umuntu ohulumende hashi umuntu webandla elithize lokho kuyenyanyeka njengazo zonke izinto eziningi ezenziwa ibandla leZANU leli.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi yezombusazwe exoxa le Studio 7 eseGwanda. I-Studio 7 ibuye yathola umbono ohlukileyo ngalolu daba kumnumzana Joseph Chuma, ongomunye wamalunga le-Central Committee lebandla leZANU-PF laye ecubungula ezombusazwe.
U-Vice President ubaba uMahadi kaxotshwanga kuhulumende, wazimela yena yedwa eceleni ngemva kwezinto ezazenzakele, kodwa wayala elokhu engumsekeli kamongameli ebandleni leZANU-PF. Ngakho-ke umongameli ulalo ilungelo lokuthuma noma ngubani at his disposal ubana amenzele umsebenzi othize. Nxa ethunyiwe waya eJapan ukuyabeka u-former prime minister wakhonale, akusonto embi ngoba iZANU-PF as a party, uhulumende wonke, ngiyabona labanye abantu baseZimbabwe babekhala kanye lelizwe laseJapan. Ngakho akulantembi ubana umongameli welizwe la njalo engu-first secretary weZANU-PF athumeke u-second secretary wakhe weZANU-PF, which is the ruling party in government, by the way. So ubana hambe ayomela emfeni leyo ekhona le eJapan.
Abachothoza ukuthunywa kukaMahadi bathi kaselalungelo lokumela uhulumende njengoba sowathiya isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli Mnangagwa. Uthini ngakho lokho Chuma?
Abantu nje ukuthi abakushoti into zokukhuluma ngoba kwesinye isikhathi abeze besithi kona uhulumende lo eZANU-PF usuyenze lokho. Nako vele uhulumende wabona eZANU-PF usuthume umsekeli kamongameli ukuthi yona ahambe ayokhala labanye eJapan ngazi sebekhala futhi. So into abayifunayo kahle kahle ugcina ungasazi ubana kuyini abayifunayo, yinsolo nje kuphela, ngumona nje kuphela, akula okunye. Umongameli ulala ilungelo lokuthuma noma ngubani ubana ammele.
Umnumzana Joseph Chuma ocubungula ngezombusazwe njalo engelinye lamalunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ntsheshwe,
lamlela namphawafu wembula.
Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi eMandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende ukuze ziqale ukulima. Uzulu walesi sigaba akavunanga kuhle lonyaka ngenxa yezulu elingananga kuhle okungabe kubangelwa ukuguquka komkhathi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi okunokudala ukuthi zibulawe indlala lonaka yikuthi zaphuza ukulima ngoba ziphila ngokuthola inhlanyelo eziyiholiswa nguhulumende ehlelo lwegatshompo. Kungakho bathoka manje sebegebhile amagodi njalo sebelinde ukuphiwa inhlanyelo ukuze lapho izulu litshaya phansi labo bahle baqale ukuqabanga. Umnumzana Gabriel Uphondo oyisakhamuzi samawana eGwanda uthi amalungiselelo okulima sekubanga eliphezulu kodwa babhekane lodubo lwenhlanyelo.
Hayi sanyeli wayiphe wanti njoba kumnya kuphela abantu vele bengazuzanga abantu balohlupho olukhulu kakhulu okulungiselela khona abantu bebezama singoba kathi sesibhizi sesithela umquba yokuvalavala izikhali emasimini abantu hhayi ngibona abantu babhizi kakhulu bayasebenza sile kodwa ke inhlanyelo yezaba le nkinga kukhanya aba ogajobha uhulumende lonyazo kukhanya zani hhayi udonsa inyawo kakhulu ngenhlanyelo angazi uhulumende ngazama mzalubani ukuze abantu labo banelise ukuthi bathole inhlanyelo eyeneleyo ngoba kungala kunje sengazange akanika abantu inhlanyelo kutho ukuthi lawunyokoza indlala sile
amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi sematobo.
Abantu sesiqalisile ukutshaya amagodi ukuvala intamo abaningi sesitshayile siwile amagodi okwenhlanyelo hhayi inhlanyelo yiyo nje isihlupha ngapha ematobo ngoba silazo indawo ezithengisa inhlanyelo layo le kahulumende ayikafiki ngapha kodwa kuyathembisa ukuthi izaba khona maduze kodwa lathi siyasilokhu esiyidinga ezitolo lapha ezitolo zakithi ayitholakali inhlanyelo.
Umnumzana Zwelithin Gabula owesteze wilonki uthi inhlanyelo ayibambeke ezitolo kungako uhulumende kumele aphanga aholise uzulu inhlanyelo.
Into embona iza benqabela abaningi ukuthi bayenelise intengo. Into engigcina ngikhangela kwenyishophu ibibiza i-10 kgs ibisenza 26,576 RTGS. Beso kusithi nge-US dollars ibisenza 41 US dollars. So intengo embona ingani ingaphezu kakhulu kokwenelisa kwabanele.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala wesilikwe kwana North uthi kunzima kwabaningi ukuthi bazithengele inhlanyelo ngoba imali abayitholayo bethenga ngayo ukudla.
Amalungiselelo okulima sesezingeni eliphezulu sibili abantu sebelungiselela ukulima abajigebha amagodi sebegebhile selokhu belinde yona inhlanyelo kahulumende ukuthiwa sizayithola ngoba sabhalisa ezitolo ikhona inhlanyelo kodwa ayibambeki futhi kugezelelwa yikuthi abantu lasiye babengatholanga lutho so kusuka kube nzima ngoba bathenga ukudla ukuthi uphinde ukwanise le mali yenhlanyelo kusuka kube nzima.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi lanxa belungiselela ukulima abakwazi ukuthi bazalima ngani ngoba izifuyo sezicuba.
Kuyalungiselelwa ngempela phandle sibekile abantu bayazama okokuqala bavala izintango okwesibili balungiselela izinhlanyelo okwesithathu okuyi-challenge enkulu esiba layo ikuthi ingabe siyolima ngani ngoba izifuyo zokulima balimbambo kuhamba naphandle yikho ke ngani sizoba lobunzimanyana obuthile mayelana ngokulima.
Osaphethe isihlalo somqondisi wezokulima ezansi semandebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi inhlanyelo ilakho ukufika ngeviki ezayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization basebenzelana lohulumende wele Uganda bedinga izigidi phose ezingamathumi amabili zamadola 18 million yokumelana lomkhuhlane owe-Ebola osuqhamuke kulelo lizwe. Leli nyathelo liza ngesikhathi ele Uganda libika ngemva yabantu abangamathumi edlula amathathu 35 okugoqela isisebenzi sezempilakahle esiyisizalwane sakwele Tanzania. Umphathintambo wezomvikela kwele Bhilithane ubike ukuba ukuhlaselwa okwenziwe undwendwe lwezimota ebezithwele uncedo lokudla lempahla kwele Ukraine ngezikhali ze-missile kungabe kuyimisebenzi yaseRussia. Lokhu kuphume ekhasini lalolugatsha enkundleni yokuxhumana eye-Twitter. Okwamanje wothi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Si
siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora ephathisana lebandla le-Citizens Coalition for Change kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections emadolobha le-Insizwa oluzayo mhlaka 22 ngenyanga ezayo. Usichasisela ngokuphatheka kwabesifazana kukhetho emathebeleleni sawo.
Igama lami ngunkosikazi nokuthula Gwebu. Njengabahlali beZimbabwe abathwakazi abangaphandle kwelizwe, sisekela iqembu le-CCC. Injongo yethu ikukhuthaza abathwakazi abahlala ngaphandle kweZimbabwe ukuthi sibambisane umsebenzi wokuletha utshintsho ezweni lethu. Singaphandle nje kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa lobandlululo beqembu elibusayo, yikho kuqakathekile ukuthi sidonse kanye-kanye ukwenzela ukuthi iMatabeleland ingabiseli izihlalo eqembini elibusayo.
Siyananzelela ukuthi nxa sikhuluma ngeMatabeleland South lapha, sibonile omunye enqoba OSCCC owesifazana unkosazana Makhadi Moyo. Lingathini ngokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe?
Ukuphumelela kukankosazana Makhadi Moyo owe-CCC wenze into enhle njengomuntu wesifazane, njalo kukuphumelela kwakhe lokhu kuzokwenza abanye abesifazana beze labo ekhethweni, njalo usevulele abanye labo amathuba okuthi baze phambili. Nxa lingakhangela eMatopo kulo wesifazane ozabe esekhethweni khonapha eMatopo, laye kukhangelele ukuthi uzaphumelela, njengoba abesifazane siyazi ukuthi izimbokodo, njalo kukhangelela ukuthi ukuba khona kwabo labo ezembusweni kuyenza ukuthi bakhuthazane labo baphathise ekuthuthukiseni ilizwe le-economy yelizwe.
Okukhanyayo njalo esesikubonile eMatsouth ukuthi abesifazane yibo abaningi, njalo yibo abavota ngobuningi, ngoba abesilisa bephumile ukwedlula abesifazane ukuyadinga umnotho kwamanye amazwe. Sazi lokuthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bathole amathuba okukhokhela njengabesilisa. Unkosikazi Makhadi Moyo usitshengisile ukuthi umphakathi wakhe wamvotela ngoba wasebenza gadalala esigabeni sakhe, njalo uyasebenza elokhu esebenza gadalala kungelani lokuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazane. Ukhetho lwakhe lwenze ukubana abanye omama labo bazizwe belamathuba ukuthi babe sephetheni elinjalo. Sibona ukuthi eMatopo kulonkosazana uSindiso Ngwenya onguye laye ozangena ekhetheni le-by-election.
Kuyini okunye elijonge ukukwenza njengenhlanganiso?
Imthwakazi diaspora yona ngwayo iqophe ukukhulumisana lawo wonke umuntu ukuze silungise ilizwe ngo-2023. Asisoze sikhathale ngoba wonke umuntu kufuze afake izandla uma sifuna ukuthola uhulumende wabantu, uhulumende osebenzela abantu, njalo uhulumende ongakhohlwa ukuthi iziphathamandla ngabantu hathi abaphathintambo. Okunye esizama ukwenza ukuthi abantwana beMatabeleland abangaphandle sisebenze ndawonye, ngoba kulabanye asebacathula ngezombusazi weZimbabwe bathiya ukukhuthaza lokucela abaseleyo ukuthi baqakathekise ukubhalisa ukuvota lokuyavota. Wonke umuntu uyadingakala ngoba sonke esingaphandle silezihlobo ezingabona utshintsho kwezempilakahle, kwezomsebenzi, kwezamanzi, ezamagetsi, lakwezemfundo uma kungangena uhulumende ofaka abahlali phambili. Wonke umuntu ongaphandle nxa evakatshela kumbe ebuyela eZimbabwe kufuze athole ilizwe elisebenzayo. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi nokuthula kwenu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora esixoxelayo esefilithane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siluphatheleni okutsha. Lilani esithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
Siyabonga uhlelo esiliphathelwe nguSithandekile. Uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba namhla sike sibone ukuthi uChris Gande kuliviki usiphatheleni.
Lingali tshona njani izilukandaba, sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo muzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo. Sihlaziya ke imidlalo yehlandla le-PSL elalo nyaka. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele imidlalo yalo nyaka esidlaliwe, ungathini wena ngenguqu yesigaba sona lesi ese-PSL?
Ngibona i-season le bekuyi-season esingathi mhlawumbe kumaqembu amaningi bekunzima, bekulukhuni. Siyananzelela ukubana besivela kusikhathi se-COVID, njalo bese sihlale phose iminyaka emibili kungahlalwa inguqu. Kodwa ngibona engathi amaqembu azamile sibili. Sibonile ukubana i-chickenini iqalise kuyiyo ephezulu, abaningi akade bekhangela ukubana izothatha isicoco se-league. Kodwa isuke yangathi silahleka, sasesibona i-FC Platinum yona eqalise ithwele nzima, sokuyiyo eyenza kakuhle. Sikhuluma nje sokusele imidlalo engu-6 ubana i-season iphele, sibona FC Platinum iphezulu kulokhu nge-61 points, kusho ukuthi phambi kwe-chickenini nge-10 points. Yona i-chickenini siyenelisile ukuthi ibuyele ku-number 2. Kuzothi Dynamos yona-ke iku-number 3 nge-50 points. Kuzothi Islanders iku-number 4 yona ile 45 points. Yizo-ke lezi ezihambela phezulu. Kuze uthi ngaphansi kule wawa kule Bulawayo City, le Harare City kanye le Tenex yona ingemtare, yizo lezi okakhathesi ezingaphansi ukubana ziyahamba ziphume ku-Premier Soccer League. Mbona nje bekuyisizini enhle, njalo sikhangelele ukubana FC Platinum mhlawumbe yiyo yenza kakuhle, yiyo ezaqhubela phambili ithathe lesi isicoco se-Khasilaka Premier Soccer League. Sibonile njalo kulabadlali abanjengabo William Manondo akade behlohla kakhulu, uyenelise ukuhlohla 15 goals. Kuzokuthi u-Brian Muza we-Chickenini laye wenelise ukubana ahlohle 11 goals. Kwazokuthi u-Lionel Chikuwa we-Highlanders yena ule 10. Labo yibo-ke abadlali asebenelisile ukubana bedlulise inumber ka-9 kuma-goals abawahlohlileyo. Yisizini enhle sibili. Sizabona-ke ukubana kuyona le mpelaviki FC Platinum izadlala njani leqembu le-Highlanders.
Abantu bebekhangelele ukuthi iqembu le-Highlanders lizadlala ngcono ngemva kokuthola umqeqeshi omutsha, kodwa kukhanya kungani kuyehlula. Ngokubona kwakho kuyini okungaba kusehlula?
Lona ke iqembu le-Highlanders abaningi bebekhangele ukubana lenze kakuhle ngokuva ngemuva kokubana sebelethe umqeqeshi omusha ovela emazweni. Kodwa sananzelela ukubana belingaqalisanga kuhle iqembu le-Highlanders, njalo umqeqeshi lowo laye ungathi ubengalakho lokhu abakuthi ngesilungu i-consistency. Kodwa uzamile kakhulu, sizananzelela ukubana okakathi sinqontshwe kanye kuphela. Ngakho-ke singathi uzamile, mhlawumbe uphuzile ukubuya. Ngithemba abaningi baza kuqalisa ukubana mhlawumbe bemkhangelisise kakhulu uma esenikwe ithuba lokubana aqalise i-season.
Lona ele Dynamos ulibona njani lo umnyaka?
Ele Dynamos lona ke belisenza kakuhle kodwa kulesikhathi lapha kade lilahleka khona yikho okusuke kwalihlupa kakhulu kodwa lizamile ukubana lincintisane leqembu le FC Platinum. Kuswelakala mhlawumbe emaqembini lawo amabili iIslanders le Dynamos abadlali abalohlunzi abanjengalabo babelabo kudala ekutheni bebe lesibindi sokubana belwise ukubana bezame ukubana bethathe lesi sicoco se-league okwakhathesi okukhanya ngathi uNomeni Mabheza kanye le-FC Platinum basibambile njalo abafuni ukubana siphunyuke kibo lokho. Yikho-ke esingathi esilakho ngamafitshane ngesizini yonale esikiyo eCasilaka Premier Soccer League.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngibingelele njalo abalaleli emakhaya.
Lo-ke bekungumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo ekusixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye sikhathi sinye. Lilale.
Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi yiwaphi amaqembu adlala kusasa.
Iqembu lenguqu ele-Chicken Inn selenelise ukungezelela imihlomelo yona evele ihlezi ezithendeni zeqembu elikhokhelayo ele-FC Platinum engalanini yemihlomelo esidaleni samaqembu adlala inguqu yaphezulu eCasilaka Premier Soccer League. Lokhu sokusitsho ukubana amaqembu omabili ehlukaniswa imihlomelo eyisikhombisa ngemva kokunqoba kwalo elebulawayo City 3-0 emdlalweni odlalwe namhlanje emini. Abasekele iChicken Inn umdlali uMalvin Gaki usose amagoli amabili kwathi uMalvin Wacha wahlosha kanye. Sekuse kwakhuphula imihlomelo yalo engalanini ye-PSL ukuze leli qembu liqhubekele kusiba ngasesibili lihlezi ezithendeni ze-FC Platinum. Engalanini yemihlomelo iChicken Inn isile mihlomelo engamashumi amahlanu lane 54 points. I-FC Platinum yona ikhokhelayo ile mihlomelo engamashumi ayisithupha lane 61 points kuthi iDynamos ekusiba ngasesithathu ilamashumi amahlanu 50 points. Kodwa umumolo ulakho ukuguquka kusasa ngoba i-FC Platinum ilubhekise kobulawayo ukuyangqikelana le-Highlanders emdlalweni wayo wesimashumi mabili lathuba munye munye waleyi season. I-Dynamos yona ilubhekise eMtare ukuyadlala le-Manica Diamonds. Kweminye imidlalo yenguqu edlalwe namhlanje, iBulawayo Chiefs inqobe iWawa 2-0, iHarare City yona yanqoba iBlack Rhinos 2-0. Ingezi Platinum Stars inqobe iZPC Kariba 3-0, iRentals yona yanqoba iCranbourne Bullets 1-0.
Siyambonga uPJ ngokusipha ezemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje njalo lamaqembu adlala kusasa. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. uZulu labathungumula ezombusazwe baveza ukukhathazeka kokusebenza kukamsekeli oyengumsekeli kamongameli umnumzana Thembo Mhadi ngoba kungacaci ukuthi usebenzela ibandla lakhe lezano kumbe uhulumende. Izakhamizi zemaphandleni esigabeni sangezansi emandebeleni zithi sezigebhile amagodi ohlelo lokulima olwegatshompo njalo sezilinde izulu kanye lenhlanyelo evela kuhulumende. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu nanamhlanje olivalelisayo ngugeino gumede sayidi ngifita sidibaneni njalo kusasa ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.